Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 kulwesi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende utshontsha ukhetho ngohulumende ongesabi njalo ongethukiyo enxa kukhulunywa ngomthetho. Ngakho ke labo somabhizimusi babe sesaba ukusendela eduze layo ngoba ngabatshontshela nje babathathela izimane zabo engesabi lutho nje.
Inhlanganiso zezisebenzi zithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kumele aqakathekise ingatsha ezifana lwezemfundo olwenhlala kahle lolwempila kahle lapho ihlela ibudget yomnyaka ozayo.
Sifuna imali eningi ibe kuma-services enjengaba izikolo, izibhedlela. Okwesibili sikhangela ukuthi alube uhulumende ke ubhajetha ke anike izisebenzi ke imali elohlonzi.
Idalele House of Representatives kwele Melika seliqalile ukuhlolisisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump kwele Ukraine phansi komthetho wokususa umongameli esikhundleni obizwa ngokuthi impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukhathazekile ngokubhidlika kwenhlelo zempila kahle elizweni kanye lezokwabiwa kokudla ngenxa kahulumende athi kakhethwanga ngabantu. Kodwa umnumzana Chamisa uthi ubonga amanye amazwe ngokuphathisa eleZimbabwe ngoba abantu bebengafa ngenxa yendlala ikakhulu emaphandleni. Usole iziphathamandla zikahulumende athi zaba ukudla lokhu zisebenzisa ezombusazwe. Uchayile ihlombe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye lamazwe agoqela ele South Africa, Zambia, Angola, USA, UK, Australia, Canada, Japan le India, umanyano United Nations lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuncedisa eleZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi njengoba iningi lisithi likhangelele ukuthi ibandla le-MDC lilethe inguquko elizweni, umbiko lo uzaphathisa kulokhu na.
Nxa kuyikuthi kukhona odube elizweni, umhlambe kumbe singathi uzulukazi weZimbabwe nguye ololwazi olukhulu kakhulu ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi kulungiswe indubeko lezinhlupho eziyabe zikhona elizweni. Ngaleso sizathu kutsho ukuthi akudingeki ukuthi kube khona umbiko nxa kuyikuthi kukhona okuhluphayo elizweni ovela kubani lakubani, ngoba wonke umuntu owenza ezombusazwe ubuswa nguzulukazi weZimbabwe. Ngalokho uzukwazi eZimbabwe akameleli bani ukuthi alungise izinto zakhe zeZimbabwe.
Kulo umbiko lithi umnumzana Chamisa uthi kamnanzi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli ukuthi u-illegitimate. Yilo leli bale lokho elisimangalo yini?
Ye, kakathangithi uyabona ukuthi laye uMnangagwa usevuma manje ukuthi ulegitimate, uyazi ukuthi useqalise into ezifana nabo Pollard ezinjalo ezitshengisa ukuthi uyavuma ukuthi kukhona ukusilela kwe-legitimacy azama ukuthi akuthole ngokuhlanganana laba bantu. Kodwa ngeke akuthole phela ngoba uzakuthola kuphela nxa ehlangane lalo wamtshontshela ukhetho. Siyabona lokuthi umkhonomi lawo uyaphitsheka kabuhlungu ngokuthi uthi kawusukumeli phezulu ngendlela yokuthi osomabhizimusi labanye abakwanisa ukufaka kumbe kuletha imali kumkhonomi kabamthembi umnumzana uMnangagwa ngendlela yokuthi engakhethwanga kahle efakwe i-constitutional court. Akathekele ukuthi uhulumende nxa efuna ukulungisa ezomkhonomi abe nguhulumende okhethwe ngabantu njalo owesaba ehlonipha imithetho yelizwe. Uhulumende utshontsha ukhetho ngohulumende ongesabi njalo ongethukiyo enxa kukhulunywa ngomthetho. Ngakho ke labo somabhizimusi babe sesaba ukusendela eduze layo ngoba ngabatshontshela nje babathathela izimane zabo engesabi lutho nje.
Sibonile ukuthi kuke kwaba loku ukuxokozela phakathi kwebandla lokulwisana ukuhamba njani kubandla kathesi
angizange ngikwazi ukuthi kube khona ukuxabana kumbe ukungazwani phakathi kwebandla ngiyazi ukuthi thina ibandla lethu libele ukubambana okukhulu kakhulu kuye kwenzakala ukuthi lapho silomhlangano yethu kukhona abantu abathunywe libandla lezanu besebenzelana ndawonye labo khuphe kwathiwa bazophazamisa umhlangano wethu behluleka kodwa akubanga lokuxabana phakathi kwebandla lethu ngiyabe ngiswele ukuthi kungaba ixabana phakathi kukabani lobani kubandla le-MDC.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC umongameli Emerson Mnangagwa uhlezi egcizelela ukuthi amabandla wonke ezombusazwe afuna ukuxoxisana laye ukulungisa okuselizweni akhulumisane laye ekumanyano wePollard kodwa ibandla le-MDC lithi lona lifuna ukukhuluma laye lizimele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kumele aqhakathekise ingatsha ezifana lolwezemfundo, olwenhlala kahle kaZulu, lolwezempila kahle aziphe imali ephezulu kusasa lapho aza kwethula khona uluhlu lwendleko zikahulumende zomnyaka ozayo i-2020 national budget. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi izimtha umnumzana Richard Gundane uthi ugatsha lwezemfundo yilo olumele luthole imali eningi ukuze kwakhiwe izikolo ezintsha njalo ababalisi labo bengezelelwe iholo.
Sifuna imali eningi ibe kuma-services enjengaba izikolo, izibhedlela. Okwesibili, sikhangela ukuthi alubukhulumende ke ubhajetha ke anike izisebenzi ke imali elohlonzi. Njalo anike izisebenzi imali esingathi nganceda imuli esikwaziyo okwamanje ukuthi abantu kufanele behole imali esingathi ngesilungu i-7600 imali esiyikhangile lokuthi yonke imali engaphansi kwaleyo mali ingazi yathekswa ikwesikade sikukhangela luba ke uhulumende usinike ithuba lokuba singaphathisa kuprocess yokuvumba ke ibhajeti.
Uhulumende uhlezi ekhala ngokuthi akalayo imali yokwengeza iholo lezisebenzi. Ilanxa kunjalo kaliboni yini esenelisa ukuyengeza kodwa engafiki ku-7000 elikhala ngayo.
Kungani kasivumelani ke ngezizathu zokuthi kungabangelwa yini ukuthi uhulumende ke angaze wavumelana ke labakhokeli bezisebenzi. Nxa sikhangela indleko zikahulumende kusuka kusixake ke thina ukuthi uhulumende ukhala kakhulu ngokuthi kenelisi. Nxa kubuya kundleko zokubhadala izisebenzi kodwa sibona ke uhulumende indleko zakhe kwezinye indawo zindleko ezingachasekiyo ukuthi kathi ufike njani. Sibona uhulumende ebhadala imali kuma-cartels.
Loke ngumnumzana Jafet Moyo nombhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU. Ukusenjalo ke uNtungameli Nkomo uxoxela umnumzana Richard Gundane isiphathamandla senhlanganiso yezimtha.
yabe sikhangele thina ukuthi njalo imali ezifanele ukuthi zinikwe izikolo ukuthi zizincede selazo ziyengezwe. Yabe sikhangele njalo ukuthi nxa sikhangele imali ezisetshenziswa yiMinistry of Primary and Secondary Education ibe yimali ezakwanisa ukuthi uhlelo lwe-curriculum entsha libekele phambili kuhle. Nxa sikhangele iminyaka edlulileyo yonke leyo imali ibe ingayeneli ukuthi izikolo le-curriculum entsha esikhuluma ngayo izifundo ezintsha eze-competence-based curriculum ukuthi ziqhubekele phambili kuhle ngoba imali vele ibe ingakwazi. Sokugcina abazali abaningi sebesehluleka ukuthi babhadale imali ze-levy eziyabe zikhwela. Sokumele ukuthi uhulumende akunanze khonokho ngoba nxa sikhangele indaba umsebenzi wokufundisa abantwana lokufundisa abantu abadala abakulele leZimbabwe umsebenzi kahulumende. So kuzamele ukuthi nxa sikhangele thina uhulumende imali leyo ibe khona.
Yiziphi ingatsha elikhangelela ukuthi iziphiwe imali enengi mhlawumbe singathi ezinhlanu elikhangelela ukuthi zihambe phambili?
Nxa ngikhangele nje mina ngingabeka ukuthi iMinistry ye-Education iqakatheke kakhulu ngoba intuthuko yelizwe ivela kumfundo. Abantwana kumele ukuthi sibafundise vele singasoze sidane kumbe sibuyele emuva. So iMinistry ye-Primary and Secondary Education nxa sikhangele khona phana abantwana abaningi bavela emulini zabayanga abanye baselwe laphana sebegcina sebephathiswa imali ye-BIM. Ama-safety net lawo kumele ukuthi abe khona lawo under social welfare. So nxa sikhangele i-department le-social welfare lingathola imali ethize kodwa ama-ministries ingatsha esingakhuluma ngazo i-education primary secondary sikhulume nge-health.
Loke ngumnumzana Richard Gundane isiphathamandla sezimtha ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7. Idale le-House of Representatives kwele Melika seliqalile ukuhlolisisa emphakathini okwenziwa ngumongameli Donald Trump kwele Ukraine ngaphansi komthetho welizwe wokususa umongameli esikhundleni owe-impeachment. Umnumzana William Taylor, owayengumongameli wabameli beMelika kwele Ukraine, nguye osungule inkundla yokupha ubufakazi kuleli dale. Uveze ukuthi kukhanya ingani umnumzana umongameli Trump wayefuna ukuthi umongameli Zelensky wakwele Ukraine abike emphakathini ukuthi wayesehlolisisa imisebenzi kamnumzana Hunter Biden, indodana kamnumzana Joe Biden, akhangelelwe ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli emele ibandla lamademocrats. Umnumzana Taylor uthi kwamhlupha kakhulu ukuthi uTrump labanye bakhe bamisa uncedo lemali efika phose izigidi ezinye zamadola i-$391 million okwakumele inikwe ibutho lakwele Ukraine esenzela ukuthi lokhu kwenzakale nxa uZelensky engethulela uZulu ukuthi ilizwe lakhe selihlolisisa okwenziwa nguHunter Biden wake wasebenzela inkampani yokuphehla umlilo kulelo lizwe. UTrump labanye bakhe bacabangela ukuthi umnumzana Hunter Biden wenza ukungethembeki ngesikhathi esebenzela inkampani leyo okwenza ukuthi uyise wayengumsekeli kamongameli Barack Obama leso sikhathi avimbe udaba lolu. Ake sizwe ke uTaylor esipha ubufakazi bakhe edalele House of Representatives.
President Trump, through Ambassador Sondland, was asking for President Zelensky to very publicly commit to these investigations, that it was not sufficient to do this in private, that this needed to be a very public statement.
Umongameli Donald Trump wayefuna ukuthi umongameli Zelensky aphumele egcekeni ngodaba lolu, hathi ukuthi akwenze ngasese.
Here's what I know. I got several questions. Other officials got several questions as well from Ukrainians asking about the security assistance. So what I know is the security assistance was very important to the Ukrainians. They had begun to hear from Ambassador Sondland that the security assistance was not going to come until the investigations were pursued.
Abantu bakwele Ukraine babebuza kakhulu ngoncedo lolu okwakumele baluthole. Batshelwa ukuthi uncedo lolu alusoze lube khona nxa inhlolisiso yodaba lolu ingakenziwa.
Ambassador Sondland said that if President Zelensky did not clear things up in public, we would be at a stalemate. He began that again by repeating, "This is not a quid pro quo, but if President Zelensky did not clear things up in public, we would be at a stalemate." And what I understood in that meeting, the meaning of stalemate was the security assistance would not come.
U-Ambassador Sondland wathi nxa uMongameli Zelensky engaphumelanga egcekeni akusoze kube loncedo lwezomvikela oluzanikwa abantu bakwele Ukraine. Kukhanya engani uTrump wayefuna ukusebenza njengosomabhizimusi oyake bambe ugwalo lwezimali esenzela ukuthi izinto zenziwe ngesikhaphekhaphe nxa umuntu efuna uncedo. Lokhu kukhanya njalo kwakusenziwa ngoncedo lolu lwezomvikela.
President Trump's a businessman. He was explaining to me the relationship, the understanding that a businessman would have when he was about to sign a check. And by that, he clearly meant that President Trump was thinking about or had in front of him the possibility of providing security assistance to Ukraine.
Lawa ke ngamazwi kamnumzana William Taylor obona ngobudlelwano phakathi kwelizwe leMelika lele Ukraine ubekhuluma edalele House of Representatives ku committee ye House of Intelligence Committee. Live talk lamuhla kuhlelo lwe Diaspora Forum. Sikhangela ukuyekethiswa kwemigoqo yokungena kwabantwana kwele South Africa bengalabazali bonke. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngemva kweminyaka emibili abebutho leZimbabwe bekhiphe umnumzana Robert Mugabe esihlalweni so kuba ngumongameli welizwe ngodlakela uxolo esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi selichabalele ithemba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa angenza ngcono kulo mnumzana Mugabe umoyi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 13 Lwezi 2017, kwathi ngokumemetheka kwendaba zokuthi imoto zempi yebutho leZimbabwe National Army sezilubhekise esikodlweni selizwe ukuyakhipha uMugabe ngodli esihlalweni kwaba lenjabulo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngelanga elandelayo kwaqhamuka injabulo enkulu kuningi labeZimbabwe njalo kwele South Africa. So kwenziwe isimemezelo ngabebutho besithi sebekubone kufanele ukuthi balungisise umumo elizweni ngoba ababehanqa umongameli bamtshelela eceleni. Lokhu kwalandelwa ukuthi mhlaka 21 Lwezi 2017 uMugabe ethule isaziso sokuthi usesehla esihlalweni ngokuphazima kweso kwagcwala phama ezitaladeni zeGoli lakwezinye indawo izinto zamakhumilili abeZimbabwe beveza injabulo emangalisayo. Ngemva kweminyaka emibili uMugabe ngekho, abeZimbabwe laba bathi le ntokozo eyadlaliswayo njengoba impilo isinzima okwedlula yayikho khona ngesikhathi sikaMugabe. Abanye bathi kwakungaqondanga ukuthi abantu bajabulele isenzo semutho lesi. Kodwa kumgcini ihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana uNgabuthi Mabhena uthi akavumelani labatsho njalo.
Izizalwane zeZimbabwe ngo-2017 ngoNovemba zazijabulela ukuthi uRobert Gabriel Mugabe owayese engu-president okufika iminyaka engu-37 wayesekhitshwa embusweni. Abantu babengathokozeli ukuthi kungene Emmerson Mnangagwa, kodwa babebona kulithuba lokuthi kube lotshintsho kwezombusazo lemnothweni elizweni laseZimbabwe.
Ingcitshi yezombusazo umnumzana zinzomoyo uthi phutha labangela ukucabanga ukuthi abangenayo bazabusa ngcono bona labo bevele bengabe bandla linye lomgabe
lapho abantu abangabe baphambanisa khona yikuthi ngelanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi umgabe afuqwe kube yilast push abantu kwakungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright kwakumele bazihlalele abantu be-army benze lokho abakwenzayo kwenzela ukuthi bathi ukuthi kodwa abantu azange basisapote sikwenza lokho
umabhena uthi ngemva kokubuswa ngocuku okweminyaka ukubulawelwa izihlobo ukudliswa imbuya ngoluthi kungelamsebenzi ukubalekelwa kwelizwe izinkulungwane zabantu goqela labakhubazekileyo emehlweni kayikho enye into engenziwa ngaphandle kokuthabela ukususwa kwembangela yalezinhlupho
ukuthatha kwamasosha kwakuyiyo indlela eyayiqondile kodwa kokwasuka kwaba lephutha khona ukuthi kawuzange kube lesivumelwano ukuthi nxa sekuphuma umgabe kungenwa njani embusweni umbuso uqhubeka kanjani ngoba kwakumele kube lohulumeni wenkazatho owawuzokwenza ukuthi kulungiswe udaba lokuya ekhethweni lokho ngolwasemzini esingathi ngama-electoral reforms njalo kube le ndlela yokuthi kuvuselelwe umnotho
intsha ebandla lezapho umnumzana Khanisha Sinkala uthi uZulu akufanelanga asolwe ngokuthokoza akukhombisayo ngoba abakhipha umgabe laba baziqokisa isikhumba semvu bona besazi mhlophe ukuthi ngaphakathi bazimpisi
siyabona ukuthi umnangako kwakuyikuba ngumuntu wayefuna ukungena nje embusweni kodwa ngala plan nilakathi sekakwazi ukuthi uyenzani akekho umuntu omjabulelayo ngoba phela nabantwana sebebaleke ekhaya kusela lutho sekuwestern lesana isikhathi akujobhela ukuthi umgabe wayengcono kuthi ukuthi sasuka epaneni sayiqele emlilweni
isifundiso seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi themba lonke seliphelile ngokuthi kule nguquko engalethwa ngababusayo okwamanje
njengoba ubuhlupheka kusiyaphambili abasebenzi manje sebehola imali encane kulale ababeyihola ngaphansi kombuso ka lo wayengumongameli uRobert Mugabe kwezepolitiki abantu balandwe ezindlini zabo bayabotshwa bachaywe banyamalale zonke lezi zinto izinto ezimbi eziqhubekayo ngaphansi kombuso ka Emmerson Mnangagwa akulanto etshintshileyo sisangaphansi kombuso wongcindezelo sisangaphansi kombuso ohlukuluzayo
kodwa akisalwane seZimbabwe umnumzana Johannes Ncube uthi akavumelani labathi uhulumende okhona usephelelwe ngamacebo
hayi vele wonke amazwe azahlalele inkinga zawo so siza kulungisa lokho it's not into a one day yinto mpela sazohamba isikhathi ukuthi umhlaba ulunge
le nkulumo ekethulwa ngumongameli Mnangagwa enyangeni ezedluleyo ecela izalwane zeZimbabwe ukuthi zimuphe isikhathi sokulungisa isimo sezomnotho lenhlalo kaZulu kodwa ke iningi lithi njengoba ukutshengisela ukhetho lokukhonona sekwehlule kulungisa isimo sebemele njalo umveli ngqanga ukuthi angenele mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiyu Benedict Ndlapho
Izakhamizi seBrunapack ezansi emandebeleni zimanyene lebandla lezaphu izolo zavala isikolo sabomongikazi esibhedlela seBrunapack Mission Hospital kulandela ukuqhatshwa kwabonge abalichumi lasikhombisa abasuka phandle kweMatabeleland ukuzofundela ukuba umsebenzi ukuthi abantwana besigaba ababebhalele baswela indawo yokufunda uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abebandla lezaphu lezakhamizi zeBrunapack izolo bavale isikolo esifundisa abongi esibhedlela seBrunapack Mission Hospital kulandela ukungathathwa kwezizalwane zemhlubulweni weMandebeleni esikolo lesi. Isakhamuzi seBrunapack umnumzana Andrew Dube uthi abantwana besigaba bayabandlululwa esikolo seBrunapack Mission Hospital.
Abantwana bakithi kukhanya ngani bayabandlululwa kakhulu abanye begcina bekhalala beshiya emagoli abanye abanye begcina bekhalala even lokuya esikolo silabantwana sibili abakhwalifaya ukuthi bangangena kunursing kodwa abawutholi umsebenzi isikhathi ngibona ngani sesitshayile sokumele kwenziwe something ngoba singaphongukubukela nje sithule sithi vele kunjalo vele siyedlulwa kudala kuzahlala kunjalo
Unkosikazi Amelia Nkomo uvumelane loDube ethi uma kusehlula kungangcono isikolo lesi sivalwe.
Recruitment yalapha ayikho right, abayihambisi ngendlela e-right ngoba lapha e-Brunaberg bakhona abantwana okufanele ukuthi kube baqhatshiwe but babavalela phandle. Bona kuwumbono omuhle ukuthi if bengafuni ukuthi babisele bheke ukuthi balungise i-situation ngcono isikolo sivalwe.
Umfundisi Hlakanipha Mbongolwane owe-Brunaberg Mission Hospital uthi uhlelo lokubhalela ukudinga indawo ebulenjini luhle sibili kodwa akumelanga luvalele abesigaba phandle.
Ilizwe laseZimbabwe lilizwe likhululekileyo kakhulu. We take their complaints to the relevant authorities. Luhlelo oluhle kakhulu kakhulu ngenxa yokuthi impilo ivele sesikhangelane lokuthi sekule technology. Kodwa ke asifuni ukuthi technology leyi exclude abanye abantu ukwenzela ukuthi abanye abantu bonke babe lema equal opportunities. Vele akula network yikho kuzamele kulungisiswe mntanami. Bayakhala kakhulu ukuthi lolu hlelo lukhiphe abantu babo abazingelisanga ukuthi babangene.
Umgcini sihlalo wezaphu emathebheleleni South umnumzana Matthew Sibanda uthi kungangcono isikolo sivalwe ngoba abokuza akumelanga kube yibo bodwa abafunda eBrunaberg.
Ezaphu siyambona ukuthi lo lapha sithile lokho kusasebenza into yokwenza i-tribalism esingayifuniyo nje. Sina ezaphu sifuna ulandele i-devolution layo uhulumende ayivuleyo idinga lapho ukuthi iyo esizasebenza. But it's gonna be this year when the program is happening. So that's why a situation would die. Ukuthi ba act masinya babona ukuthi into leya stop. Lina ayisho umlando. Thina ukuthi sibone ukuthi into leya ba act masinya ngayo. Ukuthi wala mdazi ivale thina class ina try ine ivale leyo. Lidaye kuphi yon bezafu bavale class because bayenze thwele lokhu nalokho. Abangavumelani labantu ukuhulumeni sibathi.
Izakhamuzi zeBrunaberg zikhala ngohlelo lwebulenjini lokudinga indawo ezikolo zikahulumende zisithi ayisebenzi esigabeni sabo ngoba amagagasi ebulenjini awabambi njalo lamandla kagetsi abalawo. Ngimene iStudio 7 ngiseBrunaberg ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo ke basibuyisela emuva kancane umculo we Cool and the Gang besithi fresh besigqibela uhlelo lwethulwa namhlanje kodwa singeke ehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla leMTC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukhathazekile ngokubhidlika kwenhlelo zempila kahle kanye lezo kwabiwa kokudla elizweni. Inhlanganiso zezisebenzi zithi umnumzana Mthuli Ncube kumele aqakathekise ingatsha zemfundo kulapho esethula uhlelo lwe-budget kusasa olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.